eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 Mbimbitho 2022, Prophet Jeremiah. Ndendabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yokuthi isikhathi sama elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabi le rally. Khathesi sebesiyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni ebhinganoni.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by elections.
Thina njengeze-DI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. Enemavikini ona lawo njalo siyananzelela ukuthi ikhona abade kusenziwa khona ama-political rallies. Sibe sasisithi ayisikho kodwa okwama-political rallies, ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke.
Iyincwadi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 selokho imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental bliss liphethe idlalada lalo elisha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho obekumele yenziwe emarondera lasebhinga ngempela sonto. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Lokhu sekwenze ukuba abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, bahle bakhweze ngesiphangiphangi lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-High Court besithi imihlangano le ivunyelwe. Encwadini elotshelwe onciphisa esikhundleni sokufuna ukumela imarondela edayele ephalamende umnumzana Carson Mateu, amapolisa athi abe-CCC kakumelanga babuthane ngoba bephuze ukwazisa ngalo mhlangano ngusele sikhathi. Amapolisa athi ukuphuza ukubatshela ngalo mhlangano kwephula iziqondiso zomthetho wokulondoloza ukuthula owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, wona olawula ukubuthana kwabantu. Ibandla le-CCC encwadini yalo belicele ukuba libhodabhode ngezimota phandle kwenkundla yerudaka khona okwalusiwa ngamapolisa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi abebandla lakhe balubhekise emarondela kungelani lokumiswa kwalomhlangano.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change kusasa siyabe sisemarondela indaba yethu isemadale lapho esihambise khona indaba ukuthi amapolisa angeza kasiyalisa ukubana sibe le rally yethu ngenxa yokuthi into esemthethweni. Yebo, bengathi iphosa nemopa iyasiyalisa ukubana sibe lamakarali, kodwa ukuhlangana kwabantu siyahlangana njengoba bahlangana lamanye abantu okwenzakalayo kumaphathi wonke achiyeneyo.
Ugcizelele ekhuthaza amalunga ebandla lake ukuthi abuye ngobuningi emarondera.
So kusasa ngomgqibelo siyabe sisemarondela lapho esahlangana khona lezizukulwane zemarondela ukuze beze ukubana sibaphatheleni mayelana le ndaba-ke yama-by-elections.
Onciphisa kukhetho lwama-by-elections efisa ukumela iBhinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasise ngokuncitshwa kwabo imvumo yokuqhuba umhlangano wokudinga usekelo ukukhetho eBhinga.
Ngenxa yokuthi isikhathi sama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabi le rally, khathesi sebesiyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni eBhinga North. Wathi uyayibhala incwadi khonapho khonapho zukuzuku waba ngomfonelayo wathi hayi sengicabanga ukuthi kungcono sibe le meeting lama stakeholders. Kwasekubizwa ke ama-CIO, kwasekubizwa u-DA, kwasekubizwa abezesa abayibo okuthiwa khona bayabele function kamnangakho. Sangena ku-meeting yakhona akula lutho olutshintshileyo, ubedlalisa nje isikhathi sethu sihambile ku meeting wafika wakhuluma khona lokho akade ukukhulumile vele kusene into ekhanyayo yikuthi ibhinga North iZanu PF ifuna phansi phezulu
iCCC ithi ibandla leZanu PF lethuselwa ngobuningi babasekeli babo okulandelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okunkokheli yabasha kubandla leli
uqamba amanga bethi amarara ababhlokhwe blokha libandlela ukusayo asilaso isikhathi seleso but isikhathi sama campaigns and we are on the ground liyazibonela lapho esifiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani so bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze efulekela kodwa bengafakizana uPF phakathi
lokhu ayisikho kokuqala amapolice ayisala ukupha imvumo yokuqhutshwa kwemihlangano yebandla leCCC ngeviki edluleyo umnumzane ezontshamisa uvinje ukuqhuba umhlangano wakhe egogwe loba nje umthethandaba wehighcourt onqome ukuthi uqhubekele phambili usenziwa inkulungwane nenkulungwane zabantu zenelisa ukubuthana egogwe loba nje amapolisa ayesethusela ukuthi bengalokothi ukuya emhlanganweni lowo ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Incwadi yezicubungula ezenhlala kahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus lokho imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele ukukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka-26 yonale inyanga kaMbimbitho. UMavis Gama weStudio 7 uzethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabangene umhlangano owenzelwe enkundleni yebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI wokuhlaziya okwenzakala ngesimo seCOVID-19 ngemva kokuvunyelwa kwabamabandla ukuqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Bekukhangelwa njalo udaba lokuthi kambe ukuqhutshwa kwale mihlangano yikho na okungabe kubangela uqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 elizweni nxa uqathaniswa ngaphambilini kokuqhutshwa kwale imihlangano yokukhankasa. Omunye walezingcwethi ophatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
The politicians, definitely they need to up the gear and take this seriously, because if they want to keep their numbers up higher.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe kumele ikuzwisise lokho ma befuna ukuthi babe belokhu belamanani abalandeli babo aphezulu, ngoba bengagcina belahlekelwa layilabo balandeli abaseduze kwabo ngenxa yokwesaba nje ukubatshela ukuthi bagqoke lawo mamaski.
Unkosazana Patience Sibanda isiphathamandla seZDI yena ke ulandisa ngasebe kunanzelele lokhe amabandla ezombusazwe aqalayo imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini nalawo njalo siyananzelela ukuthi yikho lapha ade kusenziwa khona ama-political rallies nama-political parties ayehlukeneyo. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwenze ukuthi okwama-political rallies ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke. Zikhona ezinye izinto ukuthi emabandleni ngapi ngapi lokurelaxwa kwama-COVID-19 containment measures.
Ngakho ke abenhlanganiso yakhe uMasibanda uthi bakhuthaza uhulumende ukuba angaze ukuthatha lula lokho osekusenzakala.
So thina sithi ama-political rallies lawa engaqhubeka esenzwa kodwa ama-authorities lawa abemelane lakho benanzelele ukuthi abantu mabesiye kuma-rallies laphana bagqokile yini amamaski, basanitizwa yini. So yikho thina lokho esikukhuthazayo ukuthi abantu benanzelele kukhona lokho ukuze umkhuhlane lewe COVID-19 kungathi ukuthi usumemetheka ngenxa yani yama-political rallies.
Udaba oseluphakanyiswa yingcwethi lezi lokuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 lufakazwe languhulumende ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo i-cabinet owenziwa ngolwesibili maviki onke. Esethula okuvunyelenwe emhlanganweni we-cabinet, umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 Lanxa engasachongo ukuthi manyathelo bani azawathatha.
It is also reported that an increase in mobility and number of gatherings across the country.
Ama-reports aveza ukuba ukwanda kokuhamba-hamba kwabantu osekukhona kanye lemibuthano ilizwe lonke ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 sekubangele lokhu kuqonga kwenani.
Embikweni wabo abawukhipha nsuku zonke phezu kwesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba kulomuntu oyedwa ofileyo phakathi kwabafika phose amakhulu amahlanu 499 abatholakale belegciwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Kubikwa kube labayisikhombisa 7 ababulewe yilo mkhuhlane ngolwesithathu phakathi kwabedlula kancane amakhulu ayisikhombisa 706 abatholakale belegciwane leli kulabo abahloliweyo. Babikwa sebefika phose inkulungwane ezinhlanu ezilengxenye 5408 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu i-COVID-19 yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho womnyaka ka-2020. Phakathi kwabedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 241,548 asebatholakala belegciwane leli, kwasila abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 231,012. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Uhlangothi olubona ngezomvikela kumanyana wamazwe omhlaba olwe United Nations Security Council lukanyelele ukuba lomhlangano ocelwe ngile Russia elithi uhulumende wekwele Ukraine ubelungisa izikhali ezilitshefu ama-biological weapons. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana elemelika lithi kungamanga ukukhulunywa ngele Russia elikhanya selifuna ukuvika ngezikhali lezi ngemva kokwehluleka ukugenqula umbuso wakwele Ukraine. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine laye uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin ukhuluma ize ngoba isebona ibutho lakhe lisehlulwa. Ele Russia liqhubekela phambili libhomba indawo eziningi kwele Ukraine okugoqela isigodlo salelo lizwe iKyiv lamanye. Kubikwa kubulewe abantu abedlula inkulungwane 1170 abase-Ukraine ngamasosha akwelela Russia edolobheni leMariupol. Iningi labo bangcwatshwe ethuneni linye i-mass grave. Kubikwa kulamakhulu lamakhulu abantu asebebulewe kwele-Ukraine lokhu limpi iqhamuke ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babikwa sebebalekile bayaphephela emazweni angomakhelwane agoqela ele-Poland, Romania, Moldova lamanye. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine labo babikwa sebebalekile emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Mgwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Inkulumo ezama-biological weapons kumbe izikhali lezana ezile poison ivele yizo inkulumo ezikhulunywa ngamazwe nxa efuna ukuthumba amanye amazwe. Siyazi ukuthi iAmerica baze babombe iIraq babekhuluma ngokuthi kulezikhali ezama-biological weapons. Lokho nje ikuvala abantu amehlo nje ngoba siyazi nje ukuthi umhlaba jikelele uyakwazi ukuthi iRussia ithembe khonoko sizemisele ukudiliza iUkraine. Bazadinga izizathu. Isizathu sokukhuluma ngama-biological weapons ukuthi bona bathi bafuna ukuthi bathi bona bengasebenzisa zona lezani izikhali zama-biological weapons. Sebezawuthi hatshi izikhali bezivele zikhona e-Ukraine. Kudinga nje isizathu esokuthi basebenzise izikhali zakhona. Hatshi njengoba kade sevele sokwazi ukuthi ngamanga ukuthi akula zikhali ezinjalo kungakhanya vele kusetshenziswa izikhali ezebiological lezana. I-Russia nje eqonda ukuthi ibhidlize i-Ukraine.
Baba Ngwenya, ubona zani okwenzakala kwele Ukraine kuyaphetha ngani?
I-Russia vele siyazi ukuthi nxa isiqonda ukuthumba ilizwe bakwenza e-Georgia, bakwenza e-Donetsk, bakwenza e-Crimea. inkinga nje ukuthi amazwe asentshonalanga gabala mvumo gabakazi misele ukuthi bavikele yona iUkraine. Lokho kuyagcina nje vele lokhu njengolakho okwabakhona eCrimea ukuthi iRussia yagcina sithumbe iCrimea bafake izigebenga zabo eLugansk leDonetsk. Angiboni ukuthi kulenye indlela ezaphela ngakho. Ye, izitshengiso zikhona kodwa angiboni ukuthi zizasebenza ngoba kwathesi vele uVladimir Putin umongameli weRussia uqonde khona ukuhlahla thumbe iUkraine athathe uZelensky amenze sibotshwa iUkraine sisiba yiprovinsi yeRussia.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kwamabandla ezombusazwe ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho lomnyaka. Ibandla leZANU-PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBhilithane lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intetho lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Panda.
Into enza ibandla leli lathuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oates ongomunye umgcinihlalo wecommittee yamalunga ePhalamende eBrithani ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale leHouse of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa iBrithani eCommonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBrithani likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Jogarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla leZANU-PF, uPupurai uthi akula bufakazi okukhulunywa ngeleBrithani.
I never expected that a whole member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBrithani, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBrithani alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Sina asisabuswa iBrithani njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikiwi ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU-PF eBrithani umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizens for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBrithani.
iZANU-PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezibi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC iyakwazi ukuthi izalo izikhiwi izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lo mkhono welizwe.
Abo manyano we mazwe akuzwekazi le Europe awe European Union EU. Ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-PF lamabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikatshali lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Ukanti eleBritani lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezithezo zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami uyenza Jesus Banda.
Ngokwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Uhulumende wakwele Melika uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin wethula amanga aluhlaza tshoko ngokwenzakala kwele Ukraine lapho ibutho lakhe elibulala abantu mahlayana. UPutin kafuni ukuthi abantu bezwe iqiniso ngokwenziwa libutho lakhe kwele Ukraine. Ele Russia lingakahlaseli ele Ukraine, uhulumende kaPutin wethula amanga emisakazweni ebulenjini bokuxhumana lezinye indawo ezethula imibiko esithi ufuna ukuhlasela abantu kwele Ukraine abasekela konke okubi okwenziwa ngamanazi abakhonza uHitler. Selokhu ibutho laqala ukuhlasela kwele Ukraine, ele Russia lizama ngamandla wonke ukutshela izizalwane zalo ukuba akula mpi kwele Ukraine. Ibala elithi impi kalisasetshenziswa kwele Russia. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department, uthi uhulumende kaPutin uvimba iqiniso elethula imisakazo lamaphephandaba azimeleyo ukwenzela ukuthi abantu besekele okwenziwa ngele Russia kwele Ukraine. Igqwetha elikhulu kwele Russia mhlaka 1 Mbimbitho latshela abahlela ukwethula kwemibiko ukuba bevimbe konke okwethulwa yimisakazo ezimeleyo we-Echo Mosque Radio le-TV Dojand. Bavala konke okwethulwa yimisakazo le ebulenjini be-intanethi lobokuxhumana. I-Russia Federation Council layo isanda kwethula umthetho umumethe izijeziso zalabo abethula lokho uhulumende athi amanga ngokwezikala kwele Ukraine. Uzatholakala esephula umthetho ulakho ovalelwa entilongweni okweminyaka elithumi lanhlanu, 15 years. UPrize uthi ele Russia selivimba njalo okwethulwa enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter, Facebook, le-Instagram kanye lezinye. Uthi konke lokho kwenzelwa ukuba abantu balalele umsakazo karhulumente kuphela ngokwenzakala kwele Ukraine lapho libulala khona abantu mahlayana. UPrize uthi abantu bakwele Russia kabayifuni impi le eyaqalwa nguPutin. Ngakho ke uthi balelungelo lokuzwa iqiniso ngokwenzakala kwele Ukraine. Uthi kumele abantu bakwele Russia batshelwe iqiniso ngokubulawa kwabantu mahlayana kwele Ukraine, hathi amanga ethulwa nguhulumende kaPutin. UPrize uthi uPutin kumele amise impi le ngokususa ibutho lakhe kwele Ukraine. Uthi kumele ahloniphe ilungelo loluntu ngoba abantu bathwele nzima ngokwenzakala kulelo lizwe.
Lapho libelilaleli udaba oluvesa imibono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Uhlelo Was a Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental peace. Liphethe idlaladela lo elisha untongamile inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo nge kanti waxaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani?
Adubekela wena ngomama laba banoringa.
Lidlala telaleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa maswi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisibonela abanye abanye bangitshela ngibangqinisa lapho bangqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa ezigoqela ethi Sathane ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835 ngiyase South Africa. Uma ungabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook, la kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke, nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Asisaphoteneni, isikhulekeleni phambili, umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli. Ungasaphothi ukuthi hayi wena ngoba ubani, ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usaphothe ukuthi yilokhu njani. Udlala ingoma uzeke isikhathi sokumamela ingoma, mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele, nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphewa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing ngale.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Iyincwadi ezigcokomola ezenhlalakahle kazulu zithi zezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Selokhu imihlangano yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections yaqalayo. Kuhlelo Woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke Parental Bliss liphethe idlalathi lalo elitsha. Silibheka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umPraxitus Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukela.